Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu abalezi moda kazibe roadworthy baziregistre zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months.
Ibandla le-MDC Alliance selikhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza ekukampani yezupho ngokuvumela ezinye imoda ukuthi zithwale abantu.
Kusizi ngokuthona kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMathebhelelendi esokuthi akhulume udaba legugrawundi lomgabe ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume.
Wayengumanje kobulawayo njalo elilunga lebandla leZaphu umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Woza Friday namuhla silomculi weRumba uHonest Khamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Ellen Ndoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance likhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza kwinkampani yezupho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Njalo lanikeza uhulumende amacebo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Emabhasini la obona ngenhlelo zemota zokuhambisa kuleli bandla umnumzana Settlement Chikwinya uthi amacebo la abalisa ukuthi abantu beqhelelane emabhasini la ehlanzwe kokuphela, njalo wonke owagadayo avale amakhala lomlomo ngemask. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhleze sithi kufanele kusetshenziswe amabhasi lemichova ezukho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, njalo uzengezelela lezi izimota. Ukhuthaza amapholisa ukuthi ahluthune imota ezingabhalisanga kwinkampani yezukho kodwa zithwala abantu, njalo okwamanje abazigadayo sebezabhataliswa imali yefayindi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa nomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Sonke kambe si-over 13 million eZimbabwe sokuza kuthiwa abasigadi izupho. Emadlambuzi ayikho izupho, eCholocho ayikho izupho, amatitsha okuthiwa kayefundisa emaphandleni uzahamba ngani njengoba amabhasi wonke ayihambe emareserva sathathwa ayasebenza emadolobheni. Kambe izupho leyo efoselwa abantu ngenkani, kunani kule nyosimbe kugcwele imfayo nale ye-COVID ukuthi uthi abantu bahle batshabalale, bakhwehlelane, baphefumulelane, akula okuthiwa social distancing, abantu baphonga ukuhlala kungani zinhlanzi ezisemagabheni.
Manje udaba lolu lungalungiswa njani njengoba sibona ukuthi ayisikho kwakuqala ibandla lakho labanye bekhonona ngenkampani yezupho kumbe ukusilela kwemota zokuhambisa?
Thina asifuni udlame, kodwa mbona ngani abantu kabalandele i-constitution eyokuthi uma sebehlukumezwa bona benzani. Ukuhlupheka kuzala izifa eziningi, i-depression le-stress ukuthi ingqondo ingagcina sidubekile, umuntu uyaphongua uzokuthiwa uwile. Abantu kabavuse umhlonqo bakhangelane lesilo, hashi ukuhlala lisithi liyahlukumezwa lina lingazivikeli. I-constitution yeZimbabwe ithi kule self defense. Uma wena sobona ukuthi sebefuna ukuthi uyengena kuzupho usazi ukuthi ungabamba umkhuhlane we-COVID, ufanele ukuthi uzivikele. Thina sikwazi ukuthi imshika-shika yaqala ngamaphoyisa, ngamapholisa sebevaliwe ukuthi bangasebenzisi amakhombi. Yizi iningi yazo yizimota zamapholisa azama lawo ukuthi aziphilise. Sokungena labanye abantu labo abalezimoto ezincinyane ukuthi baziphilise. Kungenani sithi i-privatization ukuthi abantu abalezimota kazibe roadworthy, baziregistwe, zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho, abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months, bona bebhadalwe ngama RTGS, kodwa abantu abanye babhadala kuzupho ngamayusa. Konke lokhu ikuchaphaza abantu, ikuhlukumeza abantu, ikubamba abantu ngaphandle kwesandla. Kungani umakiti ungamfaka ekhoneni la uyeka eze kubambe intamo? Yikho ke siyacwicwiza sithi vusani umhlongwa lizivikele. Thina be-MDC siyabe lokhu sitshela amazwe, sitshela ilizwe ukuthi into eyenziwa iZANU-PF ayilunganga. Khathesi selizabe lokhu lihlupheka lize likhohlwe ukuyarejesta linqaphe kuvote ingcosana. Mahlabe Zulu, vukanini.
Lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2.6 million asebehlatshwe ijekisweni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. Lokhe uhlelo lolu lwasungulwayo elizweni sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.6 million abahlatshwe ijekiseni yesibili. Ngokutshona kwelanga layizolo kubikwa kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasitshiyagalombili i-158 abahloliwe batholakala bele-COVID-19. Leli gciwane libulele abalichumi lanye 11.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku-short wave.
Waye ngumanje wobulawayo njalo elilunga lebandla lezapho umnumzana Jansen Mkandla kasekho. Indodana yakhe umnumzana Sikhumbuzo Mkandla uthi uyise obeneminyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalombili lanye i-81 ubhubhele edolobheni leli. Kavezanga ukuba uyise ubulewe yisifo bani. Uthi okwamanje sebelungiselela umngcwabo. Umufi obelwela ilungelo loluntu wake watshela wayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ukuba axolise ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sombhoxazo wegogorawundi. Umnumzana Mugabe wala ukwenza lokhu wathi umnumzana Mkandla wakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba balobudlelwano lohulumende ngaleso sikhathi kulandela isicelo sakhe lesi. Wacina ebaleka iZimbabwe wahlala kweleBhilithani. Uphindele ekhaya ngomnyaka ka-2017 uMugabe esesusiwe esikhundleni sikamongameli. Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Patrick Ndlovu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umufi wayeyindoda emadodeni.
Lusizi ngokuthena kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMadebelelende esokuthi akhulume udaba legugrawundi lomgabe. Ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume, bekuyisikhathi abantu bebotshwa bejikelwe ejele ngokuvula umlomo nje uthi gugrawundi.
Akubeke sibule amafitshane ngakhonoko.
Uba Mkandla ngesikhathi esebenza kugovernment engu-regional magistrate wabakwazi ukuthi acele uMugabe beku-meeting amtshele ukuthi avume igugrawundi, amtshele ukuthi alungisele laba abahlukumeza ngesikhathi sogugrawundi. ngabe kwaba kuyinhlawulo kuyikuxolisa kuyikulabhela osekuhambile ubaba umkandla i-government yakithi ayikalithathi lelo nyathelo lo mgaba wakhona sezewahamba la kuphele sikubonayo ku-government khathesi nje imizamo yokuzama ukumbambatha kodwa ayikathathi inyathelo lokuthi ikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani ngoba uze kube le ndlela enqubela phambili kumele kukhulunywe iqiniso ngokwenzakalayo kwenziwa ngubani sesingadinga maybe ukuthi wayesenzelani kodwa kuqakathekile ukumgqoka ukuze sihloniphe sikhumbule abantu abanye abomkandla lalapho abanye abashabalalayo liqiniso kumele likhulume.
Lo ngumnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Joe Biden weMelika namhla wethekelela isabelo seLouisiana lapho kulomonakalo omkhulu odalwe lizulu lesikhukhula uHurricane Ida elibhidlize izakhiwo eziningi lachiya abantu bengelamizi, umlilo wamagetsi, ukudla lamafutha ezimota. Izulu leli libulele abantu abafike phose amachumi amahlanu, 46 eNew York, New Jersey, Pennsylvania lezinye indawo lakhukhula amabholoho. Izindlu lokunye ezabelweni ezichiyeneyo. Umongameli Biden uthi uhulumende wakhe uzanceda bonke abehlelwe ngumonakalo lo. Odabuka eZimbabwe ohlala e-Upper New York, umnumzana Busani Mbuso Ntini, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi baningi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu leli elesikhukhula.
Izulu lakhona sibilileyo liyanokuthi nxa likuthole uphandle kumbe udrayiva hayi impilo yakho ibisekudenja kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanya ngani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulele izulu leli endaweni zenezulu ze-New York ne-New Jersey. So singathi-ke abantu kusizwa kuthiwa bafisa uncedwa ngani ngokuzwa kwakho khona?
Yeah, I think inxa yokuthi kusuka lezulu elinje elifulada izindlu into yokuqala efunakalayo i-shelter. Kusuka ku-shelter then ama-long term kumbe ama-immediate needs, ukudla, lento ezinjalo njalo. So kwesikhathi abantu laba vele ngoba ama-basement abaningi aseflood-ile indlu yakho ayisahlaleki. So somele umekele ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi ehle ukuthi kubhume wona ama-basement lawa izindlu zi-dry. But into eqakathekile yokuqala vele i-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezinjengokudla lokuninginingi.
Ye, so ungabatshela usethini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenzwa kankulunkulu. Into enje, kanje besixoxa nje vele ukuthi mina kumphembazi ukuthi ngo-Ida vele hhayi, omama ukuthi ngo-Ida vele babe anthwa balolaka. So mbona nganikho kwenziwa ngeleyo ikwenza kankulunkulu kulanto esingakwenza oqatshile ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded ungathathi ama-chances ama ukuhlala kiyo ngoba kungenzeka ukuthi iwe. So hayi nxa kule ndlu yakho i-flooded zama umzamo wokudinga i-alternative shelter for now. Lokhu kwenziwa kankulunkulu akulanto esingalwenza kodwa hayi i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.
Lo umnumzana Busani Mbuso Ntini obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseNew York khonapha eMelika. Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
lijale le Supreme Court kwele melika lithi ngaleso selimise okwamanje umthetho esabelweni seTexas ovimba abaningi abafisa ukukhipha izisu esabelweni lesi. Abaphikisana lo mthetho lo bebefuna idaleleli likumise lokhu ngoba baningi abalandela umthetho wakudala okukhipha izisu. Isabelo seTexas City akumelanga umuntu akhiphe isisu esesile nyanga leviki. Umongameli Joseph Biden uthi umthetho owethulwe yiTexas uzaphazamisa abantu abaningi eMelika ngoba ulakho ukwethulwa kwezinye indawo elizweni lonke. Lokhu kwethulwe yi-Associated Press lomsakazo we-Voice of America. Amapolisa esabelweni seZamfara kwele Nigeria adinga abantwana besikolo sekhaya abangamajumi ayisikhombisa lantathu 73 abathunjwe ngabantu abahlome baphelela abacatshangelwa ukuba ngabalecaja. Amapolisa atshele umsakazo we-Voice of America ukuba amalecaja la kukhanya edinga imali yokufumbathiswa engakakhululi abantwana laba abagoqela abangamajumi amahlanu lantathu 53 abangabafana labangamajumi amabili 20 abangamankazana. Abadabuka kwele Afghanistan abaphumelela kuhlelo lwe-US lottery visa balakho ukwehluleka ukuya kwele Melika kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngumalecaja eTaliban. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kuvaleke imingcele kwele Afghanistan kulokhu kusalungiswa amaphepha abaphumelele kuhlelo lolu olwenziwa emhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi zokulondolozwa kwembali zithi kuqakathekile ukuthi kube lembhalo yokulondoloza imbali yelizwe ezingasetshenziswa ukwenzela ukuthi ontanga bethole ulwazi kwelakusasa. Osakhulayo umnumzana Nyasha Kwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi ulobe igwalo lesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. UMichael ve Studio 7 exoxa lo mnumzana Kwazemba nalolu gwalo.
Leli bhuku ngilibhale ekubeni sengike ngahlala phansi ngabonisisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no, into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe leli esikilo sithi salikhulula kodwa hayi akuzange kusisize lutho. Ngekho ibhuku leli sibe the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi ukulwa lonke sisilwa ukuze sizikhulule.
Sakhulayo kuyini okukhuthaze ukuthi ubhale lolu gwalo?
Okunyenze kwangikhuthaza ukuthi ngibhale igwalo leli ukuthi ngibonile ukuthi elizweni lakithi ukhululekile ukukhuluma kodwa after the speech awusakhululekanga. Kukhona ukuthi unyamalale, kukhona ukuthi uchaywe, kukhona ukuthi kwenzakale something kuwe. So ukuze sibe le voice eningi ngicine ngihlala phansi ngabhala lolu gwalo ukuthi ngibe le voice yami eningi abantu abaningi bazokuzwa ukuthi hayi uGwazemba ulani alakho enhliziyweni. Yikho kungenze nje kwangikhuthaza ukuthi ngivale leli bhuku elizothengisa ukuthi sime ngapi njengelizwe njalo siya ngapi njengelizwe.
Leli bhuku lithinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe. Sikhangela okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo beseyovota. Ubona ngani kukhona esingakufunda na njengabasakhulayo?
Ye, kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele, bazimele, bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani. Njalo lesi sitha siphetheni, sijonge ukwenzani. Okwenzakale kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu beseZambia solukhanya bakwanisile ukuzilwela bazikhulula kubantu kade besithi bazabe bezoletha utshintsho kanti labantu abazoletha utshintsho bazobhidliza. Njoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke abeZimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini sirejista ukuvota. Ngiyathemba ukuthi bhula liza khuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela, bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavoti ethu esiwavotileyo akhanye.
Kuyini okufisa ukuthi ozabala leli bhuku akufunde okumayelana ngembali yakwele Zimbabwe?
Ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi, kustruggle for free Zimbabwe, kustruggle yedemocracy ukuthi sisuka ngapi, njalo sisiya ngapi, njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi. Njengelizwe leZimbabwe ngikhanyelela ukuthi bafunde into eziningi, babone ukuthi isitha esila laso it's bigger than what they think, and bafunde ukuthi sibambane njengentsha, sibambane njengelizwe leZimbabwe, bafunde ukuthi to protect their own vote, bazwisise kahle kahle lembali yeGugu Round ukuthi yasuka ngapi, njalo isiya ngapi, iqonda ngapi, kumele kwenziweni ukuze siqolelane sidlule kuleyo iparty yeGugu Round. Ngoba kunje sikhuluma ngeGugu Round, abaningi ungakhuluma le ntsha phandle, ngithe mangibhalele ibhuku ngingaxoxa ngelabantu abatsha kakhulu, ngibabuza ukuthi lizwisisane ngeGugu Round. Abaningi babe kutshela ukuthi asikwazi ngakho, akwadlula its past, but sifuna bezwisisise ukuthi into why sikhuluma ngakho ukuthi iGugu Round yayingasonto encane, it was a genocide.
Hayi, isikhathi sesedlule kumangoyi nyasha gqiba lengxoxo.
So abafuna lolu gwalo bengangithinta ku +263 77 649 8183.
Lo umnumzana Nyasha Kwazemba, mlobi wogwalo olulesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. Obexoxa ecingweni lo Michael Bay we Studio 7. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors libe ngujikile obhanqa 0-0 lele Bafana Bafana ilase South Africa namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Athani azabhekana amaqembu athile ama-Warriors elaseZimbabwe kanye lele Bafana Bafana elase-South Africa kungeleneni elisekulitshayela emambuleni limpumela itshiwo mabili la maqembu elomklomelo owodwa ngalinye kusasika Group G semidlalo yokudinga amaqembu azancintisa kunkezo yamazwe omhlaba e-World Cup Qualifier. Obebukelela umdlalo osibonakaliswa Ndlovu uthi umdlalo wanamhla bekuyisidudu ebesingabukeleki.
Ibhora lakhona belingachazi, ngingazi ukuthi kumbe ukuthi ama-players amaningi aweZimbabwe awasakwanisa ngokubuya le-South Africa layo. Lamhla bengandlaleli okungicaceleyo, ngingazi kumbe ikhokho nokuthi iligi yabo layo isanda kuqala. So kuyaphambili, angazi sibili ukuthi singakwanisa ukukhwalifya thina eziZimbabwe.
IZimbabwe le-South Africa zikusiphana sika-Group G ndawonye le-Ghana kanye le-Ethiopia zona ezidlala namhla ebusuku ngomvulo mhla ziyisithupha. Iqembu le-South Africa lizemukela ele-Ghana ukuthi eleZimbabwe lizavakatshela kwele-Ethiopia ngolwesibili mhla ziyisikhombisa. Ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu azaqeda ehlezi phezu kwezibaya ezilithumi azafakwa embizweni yaxegwe, kugcine kusele amahlanu okuyiwaza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni laseQatar ngomnyaka ozayo. Umqhudelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe leSouth Africa uqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo, lapho iqembu leZimbabwe elizintshantshu zomdlalo wenguqu wabesifazane eleBlack Rhinos lizadibana lele Mamelodi Sundowns laseSouth Africa kudingwa intshantshu zesigaba seCOSAFA. Iqembu elizanqoba kusasa lizakuyaphathela kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ezaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ekupheleni kwalo nyaka. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday namuhla silomculi weRumba uHonest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Allen Ndoda. UMadala Boy ucula ekwele South Africa, njalo idlalade lakhe leli lilesihloko esithi Impi Yamatshe. UNtungamwilinkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yeah. Stella Boy ungomunye wabaculi bakuleli abalohlonzi asebeleminyaka leminyaka besemculweni. Nangu elonda imbali yakhe
emculweni lana ngiqale ngo-1986 ngisafunda phela ngise umfana wasesikolweni ngiqale music kwaze wathi ngo-1997 ngemva kokuba senge ngacula lamaqembu afana laboNdolwane Super Sound ke ngingomunye womsungulo walelo qembu. Kodwa ke okwaba kuhle kakhulu ngo-1997 lapho engaqala ke ukurekhoda idlaladla lami lokuqala. Ngiyaziqhenya ukuba ngizalwa intombazana yasesikhalangeni njalo ngilako khona lokhuyana ukuthi ngumuntu wasemalawe ngilinyasa ngizalwa ngubaba okuya emalawe.
Idlalante leli lilengoma eziyisithupha ezibalisa ethi likhona na umangobongobo eqede ejika impi yamatshe liyasewula kanye lale ethi udlala ngami. Litholakala njani idlalate Dallas?
Uma ngabe ukufuna ingoma yakwazi ukusithinta ku 081 736 1796. Bese kusithi ke kwabanye abakude kakhulu siyakwazi ukuthi singene kuma digital stores ku YouTube nikwazi ukudownloada izingoma.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Ngizathanda ukubonga kakhulu abalandeli, ngibonga kakhulu yena kwayena uAlan ukuthi sikwazi ukusebenza umsebenzi wethu utshengisele njalo uthando lokuba umculo uyawuthanda ngokuza from kuya eEngland landa ukuthi ezokwenza idlaladi lelo kuJupiter. Ngiyabonga ngimi uMadala Boy inyasa elidala ngisana wona nesikalanga abanondiziwa kwazo ngiyentalazi sibonge kakhulu nakubalandeli.
Uphuma ke enkundleni uMadala Boy ehamba lo Alan Ndoda ngale
uPhiwa ngu-Honest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy kudlalade lakhe elitsha alithole ebambisane lo-Alan Ndoda bacula ke bese-South Africa. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla le-MDC Alliance elikhuthaza uhulumende ukuthi alungise elithi ingxabangxoza ekwinkampani yezokho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Wayengumantshiki obulawayo njalo elilunga lebandla lezapho umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.